Isungumulesi nga kulabalo ke bekakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi thabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisitsho nje ukuthi hayi silekhandidate eyodwa engumoblessing. So yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asinamadouble candidate lekhathesi as we go ahead ngoba sesikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omela u-CC. Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babelokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hhayi akusoze kubancede. Khonokho engangikutshile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela. Yikho-ke hhayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-election iphathi ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisa izinto eziningi. Yikho esikwenzileyo, hhayi siyajabula kakhulu vele esikukhangelele into enjalo.
Manje aliboni abanye kade befuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo?
Abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu kese, abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu. Yikho-ke lo mntwana lanxa esewinile uwinele iphathi, hhayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi i-CC.
Manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo, lizakhankasa njani?
Anto yakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisiyilungi ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okheda abantu abaxhasa ibandla. Yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi sibonisane singabantu bokuyena leyo ndawo bese sikhetha umuntu ofunwa ngabantu. Ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga kazi. Yebo, ye ngingafisa ukuthi ngimfune kodwa sofanele ngikhulumisane laba bantu bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale, kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele nalowo khoda. Hayi, ngithemba upresident uzasekela nalowo okhona.
Kahle kahle umnumzana Siziba yena waxotshelwane edalela ephalamende
njengoba sisisho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu ngeconscience ngeconscience bethu ukuthi bafuna ubani. Pho njengoba kuzange kwenzakale lokho abantu babe ngumuna ukuthi hayi uphongubona sembona sethuthile nje kasimali. Yikho-ke besibanika ithuba futhi ukuthi indani lenze njalo. Kwakhanya yena kulelo hlelo kazangaphatheki wathi uyabuyela. Yikho-ke sasesitsho ukuthi hayi labo ababuyela ngokuthi bona bayabuyela bezitholo bona hayi ibandla kalisebenzi ngaleyo ndlela. Mthemba kade sebekwazi, angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza khonokho siya phambili.
Khona ukuthi amanye amalunga axotshwe kuhamba njani, kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana
umthethwandaba? Sizawumelela lowo mthethwandaba udlule. Ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwano section 126K awenzelwanga iphathi yethu yonke, wenzele phose wonke amaphathizi wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa iphathi ephalamenti engasalandeli lezo zinqumo zaleyo phathi, iphathi iyamcela ukuthi hayi akazophumula ahlangane labanye. Isikhathi phela sizafika ukuthi leso ngumade bethe kumiwe sidlule, kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandeli izinqumo zephathi, hhayi iphathi izabacela ukuthi hhayi kababuye bezophumula.